Singawukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategies, kungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani. Njalo siyezwa singazi ukuthi singazilokhu bacize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazifanele ukuthi zizomenyana lomsebenzi ngalowo. Ngoba ngike ngakhangela amanye amaphephandaba eyade ngiwabala nje ngathink it's 2 days ago, lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama-IMF fund, ama-wealth funds, la kwakuleyini fund abakwanisa ukuthi basirilisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayebo bakhangelele nabantwana abayebo bathwele imizi abakhangelele labo baba bonke. And i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi uhulumende kule nto yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela abavayela labana. So kuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana. Bengikhangele nje kulenye i-program eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefida abantwana amaporiji awazi bekumangalisa kakhulu ngoba kulayini naleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kube kulo lantu abakhulu okutshengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele. Njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
Akulanceda abalunikezayo abantwini, abantu bathola ama-donation from abantu ama-private organization lama-private, which is okay endaweni ezingama-church, kodwa lawo ama-programme afuna uhulumende ukuthi angenele phakathi layo ancedise phakathi nokomsebenzi omkhulu kangaka owenziwa ngabanye. Kodwa nxa lingancediswa nguhulumende wenu, hayi uyazi can only go so far, alingezike liyifika ngaphi.